uhulumende abisele iholo lethu emuva le sukusela ngo-2018 October sasikhalela ukuthi uhulumende asibisele $540 esasiyihola okwathi beguqule izinto besithi i-RTGS siyalingana ledola abantu babahole i-RTGS imali yethu bayibisela ngatshana khonani. Lokho kokuthi uhulumende ukhweze iholo akakhwezanga lutho lapha. I-RTGS ungaze uyikhweze ibe yimalini ivele kayisebenzi ngoba kulokunye okuyisinanakazana okuyimeleleyo kuthiwa i-inflation. Thina sithi uhulumende kasinikeze $1,260 ukuze senelise ukuzenzela izinto esizibona zimgqoka. Okunye okubalulekileyo ukuthi abantu kumele babekwazi ukuthi $1,260 leyi ayilani lezinto zenkanuko yenyama, akulazinto zokuzijabulisa kiyo, yizinto ezibalulekileyo phecelezi ama-basics. Uhulumende ukhuluma ngokuthi usinikeza i-$80 phinda ti-$80 leyi sizayinikwa i-RTGS. Kanti indaba uhulumende ethanda ukuqamba amanga akhulume into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende enikeza ababalisi $80 indaba zokukhulunywa nge-RTGS. Njalo i-$80 iyini ekusebenzeni kukambalisi nxa kuthiwa yi-allowance yokufundisa, teaching allowance. I-teaching iyadinga i-allowance, i-teaching idinga isalala i-$1,260 not hajhi okuyi-allowance kokusilulaza okuyi-allowance zasebenzi ibalela nzima okuyi-allowance kokusimbuluzela. Ababalisi umsebenzi wabo abawenzayo kufundisa yikho abakuholelayo.
Yebo, liyakhala moyo, kodwa uhulumende usekutshilo kanengi ukuthi akalayo imali eliyifunayo.
Ngokunye okungamanga ukuthi athi imali esiyifunayo akalayo, imali thina siyibona ijikelwana iphephukilelwana. Abantu nxa besithi abalamali kodwa bona benikana ama-$500,000, $350,000, $40,000. Umuntu oyedwa umtholethole i-$540,000, i-$390,000. Enye sibonomavima beyithatha beze bethathele lamapentsheniya abantu abaholi imali yomhlala phansi bahamba umavima beyithatha khonapha. Nxa isifunwa yithi imali kuthiwa kayikho. Yikho sithi thina ngokunye okungamanga khona kukuthi kuthiwe imali kayikho.